Weli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo i-Traeger, abanye bathi yi-Monarch, kuyafana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu, impahla ezilahlekileyo khonaphana, kusithiwa ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi, okungaba yimpahla, okungaba yimtshina. Phezu kwalokho futhi bese sisiya ngaphezu esebenzini, siyanazela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo. Kodwa-ke nxa leyo kampani sekube lo monakalo njengalowo, kwaba lokulahleka kwempahla, kwaba lokulimala kwemtshina, kusegcekeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa zigcine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo. Engxenye njengekhampani enkulu enjengoMonarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi nxa kube into enjengaleyo, uhulumende la angenele ancedise ukubana le ikhampani ivuselelwe masinya, ngoba iyikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe, incedisa njalo lezimuli ngokubana iqhatshile abantu abasebenza khona abalemuli esingama-extended families abakhangelekiso. Incedisa njalo lakwi-local authorities khonapha ku-city council ukuthi ikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery bene silethemba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engaladlelwa ngumsebenzi.
Khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo oMonarch lamanye nje, nalokhu eqhatsha yini abantu abaningi?
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe azimanga kuhle. Amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula, abantu abaqhatshwe abasafani lezolo. Yebo, kambi ikhampani njengeMonarch ingenye amakhampani amalutshwana aloku eqhatshile abantu, esingathi thina ngabantu abaningi, lanxa inani lingabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo. Kodwa nxa sesigcwala-ke sesikhayela ibhelimonti yongobuningi bayo, eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona. Amakhampani amaningi sawavala, amakhampani amaningi anaye asebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi, uthole ikhampani yayile abantu abangama-4,000 kade sizwautshe uzathole lama-200. Kube lezinye sezavala completely, kungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi ezikwateni uthole laphana ukuthi ikhampani siyalisa out, yaqunywaqunywa sokungena o-indigenous bagcwala iganga lonke. Nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni, besikhayela ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafu liyani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwazanyazwane u-government of national unity esakhona wedlula kwamakhonapho. Khathesi sokulama kwezwakala kuphela sekho sokugijiswa kuthiwa ama-SMEs asithiwa rongo kodwa-ke asebenzayo lawo, uzananzela ukuthi asikhathi abantu abalutshwana labona abantu khona abasebenzayo iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi, le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-poverty bottom line esikubo 39,000 zimdola ngenyanga, khathi abantu abaningi vele la kuyeyafini abafiki kuleyo mali. So kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona, abantu sebephonga ukubambela khona phana ukuthi bona abalutshwana singenzani ngoba abantu kungelabo angabamba khona.